izimbabwe ilinendulo eziyithoba ngembili ezilizithole kwimidlalo yama-olympics selokhu laqala ukuphatheka kulemidlalo ngomnyaka ka-1980 njalo zonke lezi nendulo zithole ngabesifazane. Iqembu lomdlalo we-hockey elaziwa ngegama elithi Golden Girls yile lathola imendulo yokuqala egolide ngomnyaka ilizwe lathola ngawo uzibuse ngo-1980 kwimidlalo yaqhutshelwa elizweni le-Soviet Union. Intatheli zindaba ezemidlalo uthandiwe Moyo uthi iqembu lama-Golden Girls yilo elaba ngamavulandlela avulela omama ukuba babizwe besabele kwezemidlalo.
Omama sebeyenze kuhle sibili kwezemidlalo. Nxa ukhangele ama-Golden Girls abo-1980 usehla usiza phansi ngapha ama-Mighty Warriors. Ubuthi ukhangela layo u-Kathy Coventry banenge omama abasebeyenze kuhle quite recently amantombazana e-netball lawo ahambe khona ngale emazweni afika asimela kuhle siyiZimbabwe futhi ngisela ukuthi lathi sikhona kuzwe nezezemidlalo.
Iqembu lama-Mighty Warriors libe liqembu lomdlalo wenguqela kuqala ukufinyelela ukuyaphatheka kwimidlalo yama-Olympics ngomnyaka ka-2016. Umqeqeshi waleli qembu usithethele lokhu nje 15 Sibanda wayengumsekeli kamqeqeshi uShadrack Mlawuzi ngaleso sikhathi njalo ukuthi kuyinto enhle ukuthi iqembu lakhe lelo libalelwa kwabesifazane abaphakamise ilizwe leZimbabwe kwezemidlalo.
Emidlalweni lapha baningi abesifazane asebenze kuhle kumnyaka yona leyi eyi-40 edlulileyo. Sithukara Black Tennis, kulama-James Netball, ingakhuhle njalo elami iqembu ama-Mighty Warriors labo benze kahle emidlalweni yabo, badlale emidlalweni yangaphezulu. Siyakuthakazelela khonokho ukuthi kula besifazana abafaka ilizwe lethu lenze ilizwe lethu libonakale phambi kwamanye amazwe.
Ukara Black uyintshantshi yomdlalo we-tennis odlalwa ngabadlali ababili njalo uthole izicoco ezilitshumi edlala kumncintiswano yama-Grand Slams. Umphathintambo wogatsha lwezabatsha ezemidlalo nokuzilibazisa uKathy Coventry utholele ilizwe leZimbabwe imendulo eziyisikhombisa kwimidlalo ye-Olympics njalo nguye umdlali ophuma kuzwekazi lase-Afrika ophethe imendulo eziningi ezithola kwimidlalo ye-Olympics. Olandela ezemidlalo uStanley Dlou uthi uCoventry kumele alwele ukuba abesifazane baphiwe amathuba afana lawo besilisa ngoba imbali yezemidlalo kweleZimbabwe iveza ukuba baqhuba kuhle kakhulu.
Kuyadanisa ukuthi abesifazane abatholi usekelo olwaneleyo oluvela kuhulumente loba nje beqhuba ngcono kwezemidlalo kulabesilisa. Sithemba lokhu kuzalungisiswa njengoba silo mphathi ntambo obengumdlali la.
Amaqembu abesifazane amila ilizwe leZimbabwe kwimidlalo etshiyeneyo atholi usekelo olufana nalolu olutholwa ngabesilisa njalo nyakenye iqembu le-Mighty Warriors lize lakhalala ukudlala lele Zambia emdlalweni wokudinga amaqembu aza kuyadlala kwimidlalo ye-Olympics ezaqhutshelwa kwele Japan. Lokhu kwenzakale ngemva kokuba kube nomdlali olimeleyo leli qembu liyedlala kwele Zambia. Lo mdlali wangatholi isizo oluvela kwinhlanganiso yeZimbabwe Football Association. Le qembu lama-James lalo liqhube nzima phambilini okuyaphathelwa kwalokwimidlalo yezwe zomhlaba kwelengilandi njalo ligcine litshengisela selikhalala ukuzilolonga selikhona ngale ngoba izithembiso ebeliziphiwe zingasafezwanga. Ngimele istudio 7 ngoBulawayo, nguJoseph Njanjini.